section 22 isuke yayingezelela okade kuvele kukhona sokulo section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty and national interests of Zimbabwe, okutho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye nama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuwenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemihlangano lapho ahambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle, kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction lezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuyukuthi utholakale necala lona lelo, kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni, okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yasimanga kuhle amarali ethu ngaba wavumele, bese kuthiwa khona nxa uphendula sokufuze ukuthi wengene ejele iminyaka efika 20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela awufake ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kwelizwe. Kungani kule ndlela yokuthi khona kube lombusa umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hathi intando kaZulu.
Kodwa nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU-PF bathi uqondile kakhulu, njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo, kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthande kanjengamandla yirephu. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi, yirephu. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana, ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana, noma kuzalo-P F ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kwezalo-P F abaningi abawuthakazelela imithetho ngumthetho walungiselela nje ikhathele yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi maybe enceda ngabe lokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefithi. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi, ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kulo mthetho eminingi esiyaziyo embalini yemthetho yeZimbabwe.